So iba nkulu kangaka ekhethweni ngenxa ukuthi indaba eaffecta wonke umuntu ngoba unothile umbeka unothanga. Enye into futhi esiqaphelayo ukuthi abantu baze base babe banengangaka. Ugulile yena uTrump lomngani wakhe Chris Christie. Baphumile esibhedlela kodwa bakhona abanye abantu abangabayanga abangasi bantu balutho abangelayo abangayiphiwayo le mithi esiza esize uTrump lo Chris Christie. So ingeza ke yekele ukuba indaba enkulu le ngoba umkhuhlane wangkhona lanxa uaffecta bonke abantu usuphinde usubandlulula. Qala sasikhala ngokuthi uaffecta ama-minorities abantu abanjengabantu abamnyama lama-Latino. But kathesi sokukhanya ukuthi nxa ulesikhundla uqakathekile umkhuhlane lo kawusakuhambisa esibhedlela izinyanga uhambisa amaviki kuphela. So yikho nje uyisiqoqela sendaba ngoba uaffecta yonke into, izinto zonke kazihambi kuhle ngenxa ye-COVID. Okuqakathekileyo futhi ukuthi abantu bayakhangela ukuthi kwamanye amazwe ama-president kumbe ababusayo bawenzani lo mkhuhlane ukuthi baze banelisa ukungani bayawuhlehlisa. UTrump bakhanya bamsolayo ukuthi yenzanga. Kwakukhona okunye okungamela kwenze njengokuthi athi abantu bonke kaba-practice ukuthi bangabi ndawonye bagqoka ama-mask, yena ubephikisana lama-scientist labodokotela abathi asivikeleni umkhuhlane. Yena ubekhanya engelandaba lakathesi loku engatshintshanga nje even esewugulile. Indlela ayenza ngayo iloku ifanana. Yikho indaba le ivele izakhulunywa ngayo kho nsuku zonke kuze kuyefika ilanga le-election.
Bakhona abanye abebandla lama-Democrats kade sebesola umkhokheli wabo uMnumzana Joe Biden besithi kukhanya yena ungani usezibona senqobile kasakhankasi njengalokhu okwenziwa ngumongameli Trump. Njalo ngempela sonto kukhanya vele kazange ayenze lutho, obezihlalele nje. Ukubona njani khona
indaba kaBiden lokukhankasa lokuthi kumele enzeni angenzini yindaba ehluphayo ngoba singakhumbula ukuthi abantu kade befuna ukuba ngo-president ku-Democratic Party bebebaningi kakhulu. Khanya laba bantu abaseceleni ababengabakaSanders abaningi kabasuthisekanga, babona ngani baqilibezelwa kumbe babona ngani uBiden kasoze anelise ukubamela izinto zabo zonke ababezifuna. Ngaleyo ndlela ye uzabona ukuthi yibo abantu abasolasolayo kakhulu. Ukukhampeyina ye kuyabonakala ukuthi kumele akhampeyine. But umbuzo wami ukuthi njengoba uBiden yena ekhethe ukuthi sonke isikhathi ukhampeyina esendaweni yakhe kumbe lapha akhethe ukuya khona engela bantu abaningi, engela rally njengoTrump, angiboni ukuthi ukuphumula nje iviki yodwa yikho kungamluzisa umuntu ukuthi kuthiwe uphumuleleni. Kodwa lapha aphumula khona bona ngani kwesinye isikhathi bonke lo uKamala Harris angithi bemelele ukuthi ngenxa yokuthi bekuphawule COVID abantu bakhe bale COVID hathi yena, so wasesima mbijana. So leyo yindaba angazi, mina kangiboni indaba ehluphayo. Bona ngani okuhluphayo kuphela ku-Democratic Party yikho khona lokho ukuba lensolo yalaba abantu ababelandela uSanders. Bazasola even lamhla uBiden esewinile ngu-president. Bazabe belokhu behlupha ngenxa yokuthi bona balezabo izinto abafisa ukuthi ngayo kuthiwa zenze. Bengingakubonanga kakhulu kuyindaba engamluzisa leyo ukuthi kuthiwa uphumule one day. Kathi ngani lathi sisebenza siyaphumula.